ubulawayo iproblem yakhe kakhulu ayisikho ukuthi galazi ndawo lapha ngathola khona amanzi, kodwa iproblem yakhe ukuthi amadamu akhe kawagcwali. That's number one. Number two, silalokhu okuthiwa i-non-revenue water, okutho ukuthi amanzi esiwaklinayo siwapompe ayalahleka engakafiki ezindlini. Yinkinga ngoba khathesi i-non-revenue water yethu ku-52%, okutho ukuthi ungapompa asithi 10,000 liters yamanzi usithi wasezindlini usuwaklinile, about half of them, over 500,000, ayalahleka endleleni. So sisuka sibe worried nxa abantu bekhanya besiba lamacebo amahle angalungisi iproblem, ngoba khathesi icebo elikumele libe khona ukuthi silungisa njani i-non-revenue water. Ilicebo lakuqala eliqakathekileyo esithi immediate. Then icebo lesibili okumele sibe lalo ukuthi senzani ukuthi amadamu kaBulawayo agcwale, ngoba ungananzelela amadamu ethu ahlala eku around 50%, 52%, okutho ukuthi amadamu ethu singalungisa ukuthi agcwale, amanzi sizahlala silawo. Okwakhathesi yona le ibhophoma yona leyo ungayikhanyela okukhulunywa ngayo, layo ikucatchment area yona le elamadamu angagcwaliwo. So umbuzo wami uhlala usithi okuzenza leli lona ligcwale, okwenza lawo amanye engagcwali kuyini? Ngoba ungananzelela lona laliphansi lawa aphezulu, and indawo lapho elikhona yona le indawo esithi thina isilinyazwe ngomakorokoza benza ukuthi amadamu ethu engagcwali. That's problem number one esilayo, and kasiboni muntu okhuluma ngakho khonokho. Yikho sicina sizibuza ukuthi indaba yebhophoma izosilungisela iproblem yethu kumbe into yabantu nje abazama ukuzenzela izimali ngendlela eziphansi. Then into yesibili, asikhangele indaba yamanzi ukuthi azaba imalini, ngoba ibhophoma le iphela i-onwa yi-private player. Okuthi ukuthi khathesi nxa ukhangele indlela esipompa ngayo amanzi, wona lawa amadamu ka-city council bayabhadala izinwa. U-city council uyabhadala izinwa, asuke lapho u-city council atreate amanzi, abe sehlanganisa indleko zona lezo zombili, abe sengibhila mina njengomuntu onatha amanzi endlini yakoBulawayo. Khathesi kungaba lebhophoma kutsho ukuthini? Umnikazi webhophoma phela laye uzaqala abhadala izinwa, then abesethengisela i-city council, then i-city council ibisitreater, then ibisiletha kimi, okutsho ukuthi sokule bantu abathathu abakhona abayinvolved emanzini lapha, and omunye wakhona ngu-private player odinga ukwenza i-profit. So amanzi kawasoze dure yini, eqinisweni ukuthi amanzi asezadura kakhulu kulalokho akade sikubhadala khathesi. So ngaleso sizathu ibhophoma ayila solution kithi, angiboni mina iyisolution ezosinceda njengabantu bakoBulawayo ngezizathu lezi engiziqambile.